abenhlanganiso ye Lions International babuthanise izakhamizi zakwaBulawayo emkhosini wokuzinceda ukuhlola amehlo umkhuhlane wethukela kanye lokunikeza amafutha avikela ukuchiswa lilanga kwabaphila le albinism. Abaphila le albinism labadala bamukele ngenjabulo amafutha lamangilazi okubala kungelanhlawulo, bethi akulula ukuthi bathole imali yokuthi bayehlolwa ezibhedlela, njalo okwamanje odokotela lokhe bekhalala imisebenzi. Umnumzana Albert Mkandla owenhlanganiso ye Lions International uchasisa ngohlelo lwabo lolu.
Silapha eluveve sincedisa abantu ngokubanika amanglass okubalisa, sibanika ama lotions for the abantu abale albinism. Sincedisa abadala between 35 and 65 years lama reading glasses for free.
Umsekeli kamphathi Ntambo wezamafekithali lokuthengiselana elilunga ledale lephalamende emela izansi yakoBulawayo umnumzana Raj Modi laye ube khona kulumkhosi.
I do this once medical camp.
Lokhu sikwenza njalo nje ukuncedisa impila kahle kaZulu. Namhla sipha abantu amangilazi okubala ayi 3000 RTGS ezitolo ezisedolobheni. Kodwa ke lapha sipha mahala ngemva kokuhlola amehlo, njalo lempumela itshengisa ukuba uyawadinga. Lokhu kuhle kakhulu ngoba nxa umuntu ezihambela kudokotela angabhadala 5000 RTGS, kodwa ke lapha konke kwenziwa mahala.
Which is very good because the whole process can cost about $5000 if somebody wants to go to the doctor.
Unkosikazi Sharon Gumbi omunye wabaphila le albinism ekhokhela inhlanganiso ye Princess Safety Center uchaza inhlupho abahlangana lazo.
Silama challenges amaningi kakhulu, nani iskin cancer ebangwa ukuswelakala kwe skin lotion, njalo lempahla ezinde ezingaba zisivikela elangeni. Iskin lotion singayiswela, siyakhathazeka kakhulu kakhulu ngesizathu selanga, ende iyadura kakhulu, ayithengeki. Ura imbodlela eyodwa nje engayenza ukuthi umuntu akwanise ukuqeda inyanga ungayithola ngabo 300 to 500 RTGS. Silama challenges njalo awamehlo kakhulu. Umuntu wonke nje ophila lalolu hlupho lwe-albinism ule problem ye-eyesight. So siyafisa ukuthi ngabe mahlabe ezulu liyasincedisa ukuthi sithole ama-glasses, ama-spectacles, and then ukuthi sithole futhi ama-sunscreen.
Omunye wabasakhulayo ophila le-albinism umnumzana Ben Dube uthi lanxa lamhlanje bethole amafutha la kungelambadalo, bona abakucelayo ukuthi intengo yawo lapho bezithengela yehliswe ngoba iqonge kakhulu eZimbabwe.
Sizile lapha eBitol lapha okade kulohlelo khona olokuphiwa ama class lokutest ama class. Sibonge kakhulu ngoba sikuthole esikuzeleyo, basiphile i-prescription and then lama class isayizo okade ulawo swatholile. Amalotion esiwagcobayo thina price yakhona akhona sibili, but i-price iyadura kakhulu vele, more 300 pound vele igabha elabe lilincane futhi. So vele siyayenza okukuphathisa eGoli because eGoli kuchipile.
Umnumzana Albert Khumalo oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi yena uyabonga ukuba uthole usizo namhlanje.
Hayi, uhlelo lwanamhla lukhululekile kakhulu emoyeni ngoba bendlo hlupho lokubala incede kakhulu. Into engithokozisa ukuthi uhlelo lolo i-free imahara. Amangilazi bevele ne-problem yamehlo, senzama kumadokotela ngehluleka ukuwathenga. Lapha hayi, ngithokozile kakhulu, imahara amangilazi.
Lolu hlelo lokuhlola amehlo kungelambadalo lwelanga elilodwa lwenzelwe eluveve eBeitel koBulawayo luqoqwe ngabenhlanganiso yeBulawayo Centenary Lions Club bemanyene labe Lions International. Umsekeli kamphathi Ntambo wezama-industry lokuthengiselana umnumzana Modi abekampani ye-First Mutual lezinye inhlanganiso lukhanya luphumelele okwamagama ngoba abantu baze ngobuningi kwenelisa ukuhlolwa abangamakhulu amanye lengxenye i-458. Phakathi kwalabo abangaphezu kwekhulu i-127 kumele bayehlinzwa amehlo, kuthi phose abangamachumi amabili i-18 banikezwe amangilazi okuvikela ilanga, kuthi phose abalikhulu abangu-92 banikezwa amangilazi okubala. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masu. Ugu.